Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stobe. Umsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa kukhanya esengasafuni ukuthi adlelane labanye abalwa impi yenkululeko. Izizalwane zeZimbabwe zincoma unkosazana Zuma kwenhlanganiso ye-African Union ochothoza inkokheli ye-Africa ekhahlameza uZulu. Izakhamizi zeHarare zithi ikansila yedolobho leli ibabamba ngamandla ukuthi babhadale imithelo etshiyeneyo. Ulive talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Lamhla sixoxa ngokwenziwa ezindlini ngabesifazana izisebenzi lamadoda. Ngubani okumele anike ubaba okudliwayo kumbe ukumwatshela lokunye okufanayo. Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318. Kumbe ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 kwa Past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kilo shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.